Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 14 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC limangalele emthethwandaba ikhomishini yezokhetho eyeZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokususa abantu okwenziwe yiZEC abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amabili 170,000 kuzigaba zabo besiwa kwezinye.
Yes, kuzenza indaba zokuya amakoti kuze kulungisa indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye zisebenzi ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngenxa yokungayi emsebenzini.
Sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana.
Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zabo amanyamazwe kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow ngomgqibelo lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza.
Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu.
Uhulumende welemelika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kulumatha impi yomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change limangalele emthethwandaba ikhomishini yezokhetho e-ZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokuguqula imingcele yezabelo zokuvota okungekho emthethweni okuthiwa kuyenzwe i-ZEC. Kubikwa kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 170,000 abasuswe kuzigaba zabo basiwa kwezinye. Leli bandla lithi lizenza umhlangano lentatheli zindaba lamuhla lisethula ubufakazi obukhomba ukungaqhubi kuhle umsebenzi okuthiwa kwenziwa yiZEC. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eThimphachedu yiyo eyenze uphenyo oluveze ukuthi kulezabelo eziqunyiweyo ezinye zahlanganiswa njalo kwatholakala amabizo abantu abedlula amachumi amahlanu bevela ku-adresi inye. Nxa lokhu kuliqiniso akukho emthethweni. Kodwa yona iZEC yethule umbiko izolo isithi uphenyo lolu aluqondanga. iZEC ithi uluhlu lokuvota luhlezi lulolongwa kususwa amabizo abantu ababe bebhubhile labanye ababe besuke kwezinye izigaba okwenza kube nzima ukuthi umuntu athi uluhlu olukhona aluqondanga. Kodwa inhlanganiso yeThimphachedu ithi iZEC kumele yethule ubufakazi bokuthi uphenyo lwayo alusoqiniso kulokukhuluma nje mahlayana. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalos Seziba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma ukubana i-by-election leli siyisebenzisa njengohlelo lokuyatesta i-capacity yeZimbabwe Electoral Commission ukuholda ama-elections a-free, fair and credible. Njengoba sesifake ama-experts ethu ukuthi ekhangela i-voters roll, kube indaba etshengisa ukuthi kule problem, kulo hlupho kundaba ye-voters roll. So siza-addressa salapho esiyabe sesiqedile khona ukukhangela nokuthi ama-experts esiphe konke esikutholileyo so far mayelana ne-voters roll ukuze siyenze konke okungaphansi kwethu okuhlanganisela okulandela okokuqala. Yes, kuzayenza indaba zokuya amakoti kuze kulungisa indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela ukuze elizweni leZimbabwe kube la reform njengoba sasihlala sikhuluma kubana kuma 7 key reforms eswa demandayo kulendaba ye voters roll kulendaba yokutransmitwa kwama results kulendaba e transition lamaya ma reforms esakhulumayo so lokho okwenzakala ku by election yasithengisela kubana izeke ifanele prove beyond reasonable doubt ukuthi le capacity yokuconducta ama elections are free and fair
umnumzana Gift ostalo sisiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare
Asambeni madoda siyovota
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngokungayi emsebenzini Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions leyamabhanga ezibhawu sezithe zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zemfundo ezamiswa umsebenzi okunyanga ezintathu zingaholi izolo umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary onguye owamisa umsebenzi amatitshala unkosikazi Evelyn Ndlovu ubekhangelelwe ukukhuluma emsakazweni weSky's Metro kodwa waxolisa ukuthi kaseyi kubuyenelisa ukuzoxoxa kuhlelo oluthiwa asakhane imizamo yokukhuluma lo nkosikazi Ndlovu yehlule kodwa senelise ukuxoxa lo wake walwela ilungelo lamatitshala umnumzana Decent Collins Bajila ongumunye wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo
udaba lokuthi amatitshala semisiwe umsebenzi wenyanga ezintathu lubuhlungu kakhulu ngoba sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana abengenele ukuthi izikolo befundisa abantwana abeneleyo kube lalokho bekuthiwa i-student teacher ratio kade sivele siphezulu kakhulu ngoba amatitsha amalutshwane nxa wona lawo amalutshwane sephinde amiswa futhi kutsho ukuthi kuza kuba lezikhexe ezinenge kakhulu njalo akula muntu ongafuna ukuthi agijime ukuyavala lezo zikhexe ezivala ngoba esazi ukuthi umnikazi waleso sikhexe uxotshelwe ukuthi ubesala ukuhola imali engasiziyo lokhu kutsho ukuthi abantwana yiba bazahlukumuzeka kakhulu ngoba ngemva kokuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside ngenxa yengculaza ye-COVID-19 kuzaba khona futhi lokuthi bengayenelisi ukufunda ngoba ababalisi babo bemisiwe lokhu kuyikubisela abantwana emuva kakhulu njalo njengabazali sizwa silokudana besilezifiso zokuthi ngabe kakwenzakali ngendlela osokwenzakale ngayo
yena uhulumende ubona ngani ngathathe inyathelo bani nxa kuyikuthi amatitshala awayi emsebenzini kuyini kade kumele akwenze
umqondo wokuthi ababalisi bemise umsebenzi ngemva kwesenzo kade sebesenzile sokungabuyeli emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayibenelisi lo bekungumqondo omubi kakhulu ngoba kuyazakala ukuthi izizathu bani ezenze ukuthi ababalisi bengabuyeli emsebenzini izizathu zokuthi imali abayiholayo yincinyane okade kufuze kwenziwe ukuthi uhulumende ahlale labo phansi abameli bezisebenzi abameli bababalisi kuvunyelwane ukuthi kuzaholiswana njani njalo uhulumende sokumele ukuthi aqalise khathesi ukube xoxisana labo ababalisi ngokubaholisa imali mhlawumbe yaphandle kwamazwe nxa ebaholisa imali yakuleli imali yakhona ibekwe ngesilinganiso sokuthi intengo yokuthenga imali yaphandle kwelizwe imi njani ngaleso sikhathi ngoba ukuthi abantu bengathi imali esiyiholayo incane bese bexotsha umsebenzi lokho wana kukho emthethweni 2 vela kulunganga kufanelanga umsebenzi 3 kudala ukuthi kuswelakale lokho okuthiwa yi-instability at the workplace kube le instability ngokuphela ingekho istability into esiyifisayo yikuthi emaklasini nxa kufundwa akufundwe kuqeda item lonke amateacher ekhona kungabi khona uwethuselwa yikuhulumende bekumele ukuthi ngabe uhlale phansi lenkokheli zababalisi wabaholisa imali asitshongi ukuthi abaholise yonke naleya abantu bayifuna kodwa akahlangane labo nganeno bazuze labo imali enelisa ukuthi baphile ngobuduba ababalisa abahlangana lalo ngolokuthi bona baphila ngokufundisa kodwa imali abayiholayo ayenelisa ukuthi bebhadale labantu babizikolo ukuze labantu babo benelise ukuthi babe le access ye service yena leyo ephiwa ngabazali babo
umnumzana Decent Collins Bajila ngowake walwela ilungelo lamatitshala engomunye njalo wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo kwezemfundo. Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza ngomgqibelo. Linhlanganiso isike yafika emadolobheni ambalwa kwele South Africa abalisa i-Orange Grove, Tefontein, Soweto, Beria lamanye ikhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zisuke kulelo lizwe. Ngomgqibelo linhlanganiso ibise Hillbrow leBeria lapho okuhlala khona abavela eZimbabwe abaningi kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye mina engubonileyo baba Gande ngibone ividiyo lapha kade bese Hillbrow belomkhokheli wabo kuthiwa Nhlanhla Lux oweSoweto ngiyokhokhela iSoweto Dudula. So ke bangene eHillbrow laphana kwazokuba ke lentatheli izindaba ebibuza ukuthi khona kuhamba njani. Watsho ke yena ke uLux ukuthi bona they are reclaiming idolobho labo iHillbrow bayahamba emigwaqweni njalo bona nxa ama buildings wonke izakhiwe zilapha nanxa befuna ukungena ema-toilet akumelanga kube lo muntu obastopayo. Angeke kuthiwe ama-building angawo ama-foreigners bona bekhona ke abanikazi. Njalo uthe yena bona ukubathe bembuza ngokuthi ukuthula uya kumaintaina njani wathi hayi bona ngabantu abale-discipline. So ke ngabantu ababamba umthetho. Uthe abantu abangaphansi kwakhe babambe umthetho. Yikho engikubonileyo ngikubona sokuphuma kuvideo kodwa bekuvele kwaphuma isimemezelo sakhona.
Sizwa kuthiwa amapholisa akhanya lawo abekhona eduze labantu laba okungakubangela ukuthi kungabi lodlakela. Ubona kuyikho yini?
Okungabe kubangela ukuthi kungabi lodlakela impendulo yakho ngicabanga ukuthi nzima ukuyitsho ngoba amapholisa kuleli lizwe abenelisi ukuthi kuthe bangamisa udlakela nxa abantu belufuna. Ngicabanga ukuthi bona laba be-Operation Dudula abakafiki kusibanga sokuthi benze udlakela. Ungathi nje basese ku-stage lesana esoku-mobilize ukuthi basagoqoza imbiza yabo ukuthi ingakafiki lapho ebila khona. Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu. Kungabe kuyikuthi bona ngokwabo basafuna ukuqala bawine inhliziyo zabantu ukuthi bathole usekelo bengakafiki ku-stage esizaba sibi nxa ngekukhangela.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani udaba lolu luzaphela njani? Kumbe sizabona kwelinye ilanga kulumatha sibili ubudlwangudlwangu obunjengalobo esake sabubona kuminyaka edluleyo?
Ye hayi ukuphela kwakho kuyinto lokhu kuyakhona phana ebubini bakho. Kulokhe nje njengoba nje ngisithi ukuthi kuyinto elokhe ikhula kancane lokhu ithelelwa amanzi iyathelezelwa ilokhu ikhula. Okuyisimanga yikuthi uthola ama platform abakhuluma kuwo kuma radio ngike ngamlalela umkhokheli wabo nikwe 2 hours kulokuzeni kube khuluma ku Power FM ngizibuza ukuthi ezwakala ukuthi ngumuntu ophe behla udlame bazabe bemazi belaya amapolisa lokho bemekele khuluma labantu abanye baze bathi bona hayi khulumani bisani sikhwama silifakele imali ngokumsebenzeli wenzayo umuhle so ke into le lapha yakhona iya lapho kubi khona
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kodwa kulabantu abafika phose ikhulu 82 ababanjwe igciwane le-coronavirus inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-coronavirus selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1940 kuthi abahlabe esibili bafika phose inkulungwane ezimbili 1731 kuthi abahlatshwe esithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi inkampani kaloliwe ithwale izithandani zisuka kobulawayo ngesitimela samalahla zayafika e-Fig Tree izolo ngenhloso yokunanza usuku lwezithandani olwe-Valentine's Day olunanzwa lamuhla emhlabeni jikelele. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi idolobho lekhwekhwe alila ngitsho imota eyodwa ecitsha umlilo. Leli dolobho libikwa lithembe imota yenkampani emba iFerrochrome eZimasco. Okwamanje esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotha akwele mali amabili abikwa edutshulwe abhubha ngabacatshengelwa ukuthi ngamalwa icatsha ohlobo lwesimuslim ayedlulisa amalawulo. Iqembu lenguqu yeMelika ele-Los Angeles Rams lingqikilane lele-Cincinnati Bengals emdlalweni omkhulu we-Super Bowl olandelwa zinkulungwane lenkulungwane zabantu lapho okuhlabele khona abaculi abambalwa bomculo we-hip-hop ababalisa uDr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg loMary J. Blige. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Livuka njani kustudio 7, livuka njani mthokazi omuhle. Nginelami igama ngu-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhala ngalo hulumeni wakithi, lo hulumeni wamasela, lo hulumeni wezano lo. Kambe izikolo ziyavulwa, abantwana bayafundi after isikhathi eside sichithiwe ngenxa ye-COVID-19. Manje akula ma-teacher esikolweni, njalo angeke sisola ama-teacher. Ama-teacher ayadeserva iholo elingcono. So kulihlazo leyo ukuthi ama-teacher aya umuntu uyafundisa abe ngu-teacher esebenze ku-government okwesikhathi esinto kweminyaka eminingi. Uthola ukuthi amatisha akanazindlu, ayarenta, aphila nzima. Lokhu lihlazo elikhulu. Ngiyazibuza kuye wonke umuntu mayibuka ilizwe linjalo, ikakhulu laba basekhaya bazilokhu besathanda izane bethi idiphe idiphe. Angazi ukuthi basafisani, bafiselani ikusasa labantwana, ikusasa leZimbabwe. Amangilethemba lokuthi umuntu opheleleyo lezikwanileyo, abantu abahlulwa ukubusa ilizwe ibona into abayaziyo kutshontsha kuphela, belutha yonke into behambisa emazweni ukuthi bona banothi. Babulalela abantu khona lokuthi bona nje bebejontsha, akodwa isikhathi sabo siphelile manje. Isikhathi sabo siphelile, zibaliwe izuku zabo njengezikanebukadineza.
Studio 7, ngiyabulisa emagombeni amane lapho kulesizwe sikamthwakazi khona. Okulesizwe esiyazi into esiyifunayo, sizwe esikhokelelwa ngumqondisi. Ngibe sentingisele amagama kumafa abephathe e-CCC le. Ethi baba mafa akukhulume naye uChamisa, kukhulume naye mpeleke naye lapha ezavotelwa abantu basesindebeleni eke bahloniphe eke lokuthatha abantu abazabuya esindebeleni lapha kutwa ngomkhansela kutwa ngominista ebeleke etshela abantwana ethi mpimbira mpimbira akubuye umuntu oyazi isintu uchamisa la engabe lengqondo eyabona laba ababusayo yabomgabe lalaba ababusayo laba abangakhulunywa ngamabizo ontaba kayidiliki omnangagwa babona lapo chamisa ukuzinuka amakhwapha uzinuka amakhwapha ungathathi ilizwe ulisempumalanga ma ungabe uvotele isizwe obekwazi ukuthi uvotele isizwe seZimbabwe hhayi loko ukuthi uzothatha umuntu ozothi mpimbira mpimbira esindebeleni lapha sikufuni lokho akuzame nje ulungisisa into zakho manje kusesemashi ya abantu bakho labo wena laba abathi mpimbira labo hhayi asibafuni busilizwe ma ungavotelwa ubusilizwe ube yindoda indoda ngoba bathi uliloya ngoba liloya elifundile ongazwafana nalaba abathi takayitora neropa wayitora ngeropa zakhuluma kubi
sakubonani sakubonani basakaza bahle basakaza bathandekayo bomdala untungamini nabokrisi njani konapho badala bethu hhayi thina siyaphila ye bengingathandi ukukhuluma okuningi kodwa nje bengithanda ukuthi lami ngiphawula okuncane ukuthi ngulalabo abantu abathi uchamisa uchamisa dale busi bulawayo so wehlile ukukuyivusa hhayi bakithi umuntu lwani ubezayivusa njani ebulawayo imali kufanele ayiphiwe igovernment kodwa igovernment yangkhona ilwa laye so imali yokuthi avuse ibulawayo ubezayithatha ngaphi leyo government okuyofane mnika imali isilwa laye kuyakunanzelela ma engazivusa yena kube nguye imali esilawulwa ezandleni zakhe at least engayivusa simvoteleni sport omunye lo munye ukhetha lapho othanda khona kodwa mina ngokwami kuzongivotela
salibonani salibonani kustudio 7 hhayi umaphosa okhulumayo esigabeni sakwamndolwane kwamakhulela hhayi siyabonga bakithi siyabonga khula abasaza siphathe izindaba benezicelo manje kulabantu abathanda ukucomplaina lapha bethi ama-voice note abo kaphumele emoyeni hhayi ngicela lilale ngenqaba kithi ngoba azaphuma azaphuma abantu baningi lokwana sonto esingatshuna mpela siyicomplainele ukuthi hhayi kungaphuma ma asizwakalini hhayi baningi abantu azaphuma sifekezelele abasakazi bethu basebenza kahle kakhulu hhayi siyabonga bakithi sizwa abantu balokhu bekhala bakithi ngokungavoti bakithi angazi nami benezicelo ukuthi abantu bakithi beke bethu uma bekhuluma bekele ukuthi beloko bethu omqondisi uzaphu o-CCC obanda bobani ingabali izani ngoba izani uvela ukukhuluma ngayo ngoba vele yesincindezeleyo abantu kufuze bakithi sike sizame ukuthi sihlanganeni sivoteleni i-opposition party ekanje eyayivele yaziwo i-CCC sikhipheni izalo sikobona sesiyikhiphile ngoba lathi sinje omqondisi asokuthi siyabazonda kubasiza ukuthi bathini bonke lakozapho siyabazwa ngabantu bakithi abantu bakithi kakhulu aba kodwa uma ungakhangela manje amameya kobulawayo uzibo-CCC ayenamhlobo ihlanisa wonke umuntu bathi babala amameya bangathola kwizibongo zonke ezakomthwakazi zonke la magama khona uzompela ngesigama esiwakomthwakazi kodwa uthola ukuthi abantu bafuna bona ukubamba okwabo umthwakazi angeze ephumelele bakithi engaqalanga la umthwakazi ibaqale manje bafanele ukuthi la maye bathi bana bavoti balahla abantu bathule ukuthi begqugquzele phela abantu beyivotela kumbe i-CCC abakwenzi bekubona-ke lapho sebevotela ukhethe lokuzeni lokuba umongameli so siyacela bakithi gqugquzelani ukuthi sike sizame sikhipheni iphoyizeni eyizane siyacela bakithi ukuthi abantu beyekele nje loko bethu umqondisi usilethele ukukhanya siyabona lathi usilethele ukukhanya kodwa-ka ukukhanya kakahlala abanye abantu labo ochamisa sinothing hlala sikhuluma lingabhendi abantu ngebrach eyi-1 uma izane yaziphatha umuntu ephethe eyishona uchamise eyishona asothi uchamise inhliziyo yakho ifale kale yabomgabe labo lokuzeni ukuthi abantu basempumala abantu basempumalanga hhayi bakithi asike sikhiphe ingqondo zabantu basempumalanga sike sibuhlaniseni sibe seziyi-1 siyakhena izimbabwe yethu enhle ilizwe elihle siyabonga bakithi amen
salibonani salibonani lonke kustudio 7 siyaphila into esiyicelala besicela into eyi-1 kawulelo adala ukuthi ekeme ukuphawula akakeme like limbeka eceleni ngale like limbeka eceleni njeya futhi okunye limtshethi zama ukuhlonipha abantu bangaphi bakwamthakazi kwesindebeleni besintwini zama ukubahlonipha kakhulu bangabantu bayaphila nabo baphepha umuntu engathi ngoba yena bemnikeza i-change ngalena emashoneni esecabani lawo lathi sonke siyayithola i-change le asiyitholi nale i-change abamnikezayo njengoba kazama ukubenjani ke esihlonipha
esihlonike singabantu siyaphila na ya endabantu futhi okunye kwesibiyo kumele bakwenza abazama ukuthi bevotele ini MRP yomqondisi bebesuke ebantwini laba abahlukumeza abantu bempumalanga laba abantu abangelangqondo abangacabangeliki abanye abantu ya sina sifuna ukuphuma vele kibo kasibafuni labantu bempumalanga laba basicabange abasenzi babo
sorry ukuphinda ukusola ugawule nokusola uJonathan Molo obhede impofu vele andi-understand bayeleni bedla imali ababulalanga muntu bakhuluma kuphela bayelingasola ababulala abantu ye ngisola abantu abakhuluma kuphela uJonathan ngoba kadla imali uRomo ugawule ngoba uyakhuluma akabulalanga muntu uRomo obhede impofu laye ngoba uyakhuluma uyasetshenzisa simple as that so bayeleni bedla imali mina abantu bakithi abadla imali danya ngihambisana labo she ngoba ukuthi kuzekusweleke lo one ukuthi uthole imali hayi hayi akusoqiniso lokho yebo akula nto abangayenza vele bekhompa akula but labo ukuthi bedla imali kuright vele
sanibonana emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzele siphathele wona lonke nje lisebenza lapha kustudio 7 akuqhubeke nje kunjalo siyabonga kakhulu ukuthi ngelinye ilanga maybe singakhuluma sokuzwakele amazwe last ele siwakhuluma njalo nje namhlanje nami benzama ukuthi ngiprocess bevaneni endabeni MRP MRP ngicabanga ukuthi ilomthelela omkhulu kakhulu ngabe emathebeleni wangizwa kuthiwa ingane ezininga zange zihambe ziyo-register ivote kahle kahle abaningi bahle bangena kwe-MRP ngoba bebakhankasele kakhulu benethemba elokuthi mhlawumbe bazobakhulula kade bebone indawo yemathebeleni icindezelwa konke lokho kuyiqiniso nanoma ngibami yakubona lokho ayikho into ekhona akula mfundo akula imigwaqo infrastructure yonke ayikho akunamanzi nje hhayi lelo yiqiniso kodwa into engisuka ngathi asiboni ngasolinye naye MRP yabumqondisi ukuthi bona bafuna ukukhulumela ukuthatha uhlangothi lokuthi sifuna ukuthi sidonselane singabantu bakamthwakazi kuphela sikhethana ngezizwe nangohlaka ikati sasolana lo mbuso wasihluphekisayo namanje owawuphethwe ngorobert mgabo nalo kuxhwasa abantu ngohlaka njengamanje amandebeli lamashona abazwani labelungu abazwani ngaye le ndaba sobe sifuna ukuthi sithole umuntu ongasibambanisa sonke sikhulumisane umlodo sibe yinto eyodwa so kahle kahle i-MRP yiyo ebenomthelela ukuthi ingane eziningi ngaphi emathebeli nazikwazanga ukuthi ziyirejista ngoba bona bazithethe iqeda lapho abasakwazi ukuyabona kukhetho angazi nokuthi bona bayiphathi enjani ukuthi bayini kahle kahle mina ngibonani bazophazamisa iphathi le-SCC ngoba bahleli sonke isikhathi abakhuluma khona bathi ye izanu PF le-MTC angazi xa ke bayibona ibusaneni leyo-MTC bayi-opposition egxeka enye i-opposition sengicabanga ukuthi labo bafani bayizanu vele kahle kahle vele i-MRP ansayiboni ngomsebenzi wawuthi ngowani izophazamisa njengabo labo omonzora nabothokozane khuphi okunye nje kokugcina ngizama ukuthi ngibongele ubhuti obekhuluma ngendaba zamathisha ukuthi awekho isikolo asisekho kwelakithi ilizwe lakithi sikhula thina beliphethe yonke into ezemfundo bezikhona ukudla bekukhona wonke umuntu uhamba ama-Afrika wonke ade sebenza la eZimbabwe ngoba konke bekukhona njengamanje amaZimbabwe yagcwele i-Afrika yonke ahlupheka beshila izwe labo elinonilela yonke le nto so imfundo yakhona lapho ezilonge usaphethe le ihulumeni ekhona iyogcina ingekho sidalwa zemuntu othiwa imfundo utisha ngeke besabakhona la ngoba kukho utisha ongasebenza ngakho utisha beqakatheke kakhulu nasifunda sesabafana besikolo njengamanje utisha uyini ngoba imali eholiswa yile ihulumeni ekhona ayikho sidalwa asazi ukuthi ilizwe leli liyoze lilamuleke nini ngoba amazimbabwenzi akhona umele ancedisane ayalwisana wodwa ngama-opposition bebafuna ukuholelwa imali yizani noma bafuna ukwenzani bedukisa abantu kodwa mna ngithi abantu babe ngabambana sibe munye sonke kuhambe siyovota sivotele i-CCC le yabonesengishamise ebi-MDC utshintsho luzoba khona nanoma ngubani bazosho ngelinye ilanga abantu ukuthi ilizwe leli vele beli-best in Africa baze liphethwe kuhle selikhitshwe kulezi zandla ezimbi ezikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uhulumende welemelika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kubhubha inkulungwane lenkulungwane zabantu ngalokho uhulumende welemelika uthi izizalwane zelemelika ezikwele-Ukraine kumele zisuke ngokutshetsha uBiden izolo uxoxisane lomongameli Volodymyr Zelensky wakwele-Ukraine ngodaba lolu siqoqele olandela izombusazo wakwele-Melika umzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwenzakala esikubonayo lapha kubona kude la kumaphephandaba. Ngibona ngathi impi sengavuka noma yinini lapha. Ngakho ke ilizwe lakazi laseMelika ngibona ngathi lenza kahle nxa lithi abantu baphume khona ngale nxa kwethu bakhona ngale ngoba akwazi ukungenzeka lapha yana.
Khona ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lolo lona lolo lweUkraine leRussia. Ukubona njani? Ubona ngani uyenza kahle na kumbe uyehluleka ukuthi ngangomunye ofana lo Trump ngakungela daba lona lolo?
Nxa uzokusiza lolu daba ke lezenzo zikamongameli uBiden ngibona ngathi kakulunganga ukuthi sithi mhlawumbe uwehlulekile kumbe sithi mhlawumbe wenza kahle. Iqiniso yokuthi kanti yona vele iMelika iyabidingani ezintweni zamanye amazwe. Ngakho ke ngibona ngathi uwehluleka wehlulekile mpela kodwa ngiphinde futhi ngithi akehlulekanga ngoba vele iMelika akufanelanga ingenele indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe welemelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.